Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 28 Mfumfu 2019 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela ukuthi indanga liyachisa kakhulu. Lokhu kutsho ukuthi amanzi futhi asedamu asephela ngenxa yelanga. Futhi nxa ilanga lichisa abantu besenza amanzi amaningi kakhulu. I-demand le yamanzi siyenze ngathi iziphala zamanzi zaba phansi kakhulu.
Izakhamizi zakobulayo esezile nsuku ezedlula ezintathu zingela manzi kubangelwa yisigudumezo esithathele umhlubulo wangezansi ezwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe.
Na abantu kathesi bayabe befuna lezo ncwadi ama-passport ukuthi bayethenga izinto ezingalizithiphile phandle. Asilinganise njengokuthi abalimi izinto zokulimisa ziyabambeka kubomesina lapha eSouth Africa kubobotswana eFrancis Town.
Uhulumende uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 bazathula ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports lumnyaka ungakapheli. Njalo umbukiso wabesifazane abakumsebenzi wemidlalo ye-art o-Women, Wine and Words Festival ugqitshwe eHarare ngempelasonto, njalo ubikwa uphumelele okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo sezile nsuku ezedlula ezintathu zingela manzi kubangelwa yisigudumezo esihlasele umhlubulo wangezansi wezwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe, kanye lokusilela kwamandla kagetsi okumpompa lawo manzi angenela umuntu wonke. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalokho ikhansile yakobulawayo iqonqosele uZulu ukuba asebenzise amanzi ngonanzelelo, ngoba amanzi asemadamu asehlile kakhulu kubangelwa isikhudumezi esihlasele ilizwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakobulawayo, uthi amanzi asemadamu asemalutshwane kakhulu, ngakho bacebisa uZulu ukuthi awasebenzise ngonanzelelo.
Amadamu asupply amanzi kudorobho lakobulawayo aku-37.92%. Siyananzelela ukuthi ilanga liyachisa kakhulu. Lokhu kutsho ukuthi amanzi futhi asedamu asephela ngenxa yelanga. I-demand le yamanzi siyenze ngathi iziphala zamanzi zaba phansi kakhulu. Siyakwazi ukuthi siku-72-hour shedding, kodwa lokhu esikubonayo kuyabe kusitsho ukuthi amanzi sofound evalwe outside the normal 72. Abamagetsi sebe the challenge ukuthi nationally i-demand yamagetsi phezulu. So kwesinye isikhathi kufanele sivale amagetsi ethu singayinelisi ukupompa.
Umnumzana Kilibone Khabo, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo i-BUPRA, uthi udaba lwamazi selungaphezu kwamandla ekhansili, ngakho kuyadingeka ukuthi kugejwe izibholane kanye lokuhlanyela amayezi.
Bona udaba lolo lwamanzi selungaphezu kwamandla we-city council, ngoba singathi sokuyi-nature that is taking course. Mbona ngani into ezingcono kathesi ukuthi siqalise ukukhangela ukudrilwa kwama-boreholes.
Umnumzana Ben Moyo, oyisakhamuzi sakobulawayo, uthi ngokuguquka komkhathi sokumele ukuthi uhulumende akhe amadamu njengoba idolobho likhula.
Into esihlupha kakhulu sesibonile ukuthi umkhathi uyaguquka, but bese kulindele ukubona ukuthi uhulumende la ibone ukuthi uguquka komkhathi kutsho ukuthi la sekufanele iguquke. But esikwazi ukuthi idamu lokulaceni kwenziwa khula liyafuna amadamu amatsha. But umlando wokwakha amadamu kawuse umlando wekhansili, singumlando. Ukusihlupha kakhulu khona ukuthi kulezi ndawo ezinjengezibhedlela, inkantolo, lezikolo ezingalawo imigodi. So nxa kungalamanzi kuyahlumpilo,
ngakho uhulumende kuyadingeka ukuthi angenele ngoba sebethwele nzima.
Amanzi kuqala kade ehamba ama-2 days siwazi ukuthi abuye. Khathesi lokho kwama-72 hours lokuthi abuya sikhathi bani, asisakwazi. Kathe simkhuhlane sibhahile izisu zisithwalise nzima abantu. Kuba amanzi ngokwawo ayimpilo. Asizuthi ihulumende isicabangelani ngakhonoko. Thine silezindli eziphezulu. Sokuyikujikelana amatshe phakathi kobusuku ukuthi sivuke sikhamazi. Nxa ungasalizwanga lelo litshe labuya lakhutha. Sokuyikuthi uzathola futhi after iviki kumbe thwele nzima bakithi mahlabe zulu lapha kobulawayo. Nzima sengathi lalo izulu lingaphansa libuye kumbeni kuzaba lomehluko kumbe kuzaba lotshintsho. Hulumende ngenela abantu.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana okukhulu ngokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside zisithi lokhu kungadala ingozi yokuqhamuka kwemikhuhlane enjengesihudo. Ziqhubeke zisithi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamanye amaqhinga okulondoloza impilo yabantu enjengokwakha amanye amadamu ngoba idolobho lalo likhula. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya mnumzana Kane Mathema uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 bazathola ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports lumnyaka ungakapheli. Ekhuluma lentathelo izindaba namhla uMathema uthe ngemva kwalokho bazabe sebesenelisa ukulungisa inani eliphindwe ngabili lama-passports ngoba uhulumende useyitholile impahla yokusebenzisa kulolu hlelo ezibalisa amaphepha, imitshina lokunye. Uqhubeke wathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zizathola lula ama-passports, ingwalo zokuzalwa kanye lezithupha phansi kwalolu hlelo. UMathema uthi uhulumende useqedisa ukwakha indawo zokulungisa lezi ngwalo eMrewa, eWetsa, leGoromonzi. Njalo ngomnyaka ozayo kuzaqhutshwa uhlelo olufanayo eKadoma, isiza leBindura. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxwaye lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust.
Sokulenyanga ezimbalwa ezidlulileyo lokhe bekhuluma okufanayo ukuthi hayi kathesi i-situation isizayimprova kodwa kasiboni kuyimprova lutho. Kade kusenzakala ukuthi bekusiba ngcono kulaba abenelisa kubhadala imali enkulu ukwenzela ukuthi bezuze lokho kuthiwa ngama-emergency passports. But umuntu wekhaya ovele engasebenzi ongaphose enelise i-ordinary passport uyayithatha ngaphi imali yokubhadala le-emergency ebizayo? Ngibonani yedlula inkulungwane zamadola ukuthi uze uyizuze. Yiwa kade abalaleyo mali babaphosa bebe ngcono. Kodwa lezi ezi-ordinary vele sizijwayelekileyo ziyathatha isikhathi eside. Bakhona lokho balayinela kusukisela ekuqaleni kwanyakenye lokho kungaphumanga lutho.
Abahlala emaphandleni liyobakhathaza kakhulu yini uhlupho lolu lokuswelakala kwengwalo zokuhambisa ezama-passport?
Iqiniso ukuthi kuyabahlupha. Ngokubana abantu kathesi bayabe befuna lezo ncwadi ama-passport ukuthi bayethenga izinto ezingani zichiphile phandle. Asilinganise njengokuthi abalimi izinto zokulimisa ziyabambeka kubo-Messina lapha e-South Africa, kubo-Botswana e-Francis Town. So abantu bayabe befuna ukuthi behambe beyethenga izinto ezifana lazo nalezo. Kathesi uzafumana ukuthi ukudla kwenkomo kuyahlupha. Abantu bangakubona kungcono ukuthi bayethenga amasaka e-stock feed phandle kwelizwe kuba ngcono ngakhona lokho. I-building material iyahlupha, bayakha laba abantu bemakhaya, so bakubona kungcono ukuthi bahambe bayethenga phandle. So nxa bengelazo lezo ncwadi kuba lobunzima okukhulu. Abantu bemakhaya labo abasahlalanga ngezandla, sebaphenduka baba ngabantu abathengisayo ama-cross border. So ukuze beyewoda izinto zabo phandle babuye bethengise badinga ama-passport, abasenelisa abantu ikakhulu sikhangele ama-youth alokhe e-economically active ukuthi aphume phandle siyawoda izinto zabo. So kuba affecta kakhulu kabasenelisi. Le ndawo lapho bangachathwa khona zingekho ekhaya, bephila ngokuthengisa.
Lo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Lapho-ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseKadoma.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Umphikiso wamalanga amathathu owe Women Wine and Words Festival ophathelane lokulwela amalungelo abantu ikakhulu abesifazane ngokubanikeza ithuba lokuhlangana besipha impono yabo besebenzisa iart ofana lomculo inkondlo lempukiso yamabhayisikopu ugqitshwe ngempela sonto edluleyo edolobheni leHarare. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela loludaba.
Umbukiso lo owenzelwe eTheatre in the Park uqale ngolesine waphela ngomgqibelo eHarare. Umnumzana Passmon Ndlovu omunye wabaxoxela umbukiso uthi inhloso ikuthuthukisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu ikakhulu abesifazana kusetshenziswa imidlalo ye-art.
Silelwa amalungelo abantu abasifazana njalo silama countries amtshetsheneyo eKenya, eSouth Africa, eTanzania, ya kanye le Zimbabwe lapha ekhaya. Silo sithela situation njalo i first time yakhe ukuya lapha for about 5 years.
Uthi lumdlalo oseliminyaka emibili usenziwa wengezelela amalanga kusukela kwelilodwa nyakenye aba mathathu lonyaka, kodwa kwaba lokuhla kwenani labantu abakade bebakhangelela ngokoma komumo wezomnotho. Unkosazana Sithabile Ndubiwa oyi artist actor uthi lokhu kuphathisa abesifazana kuleli.
Kuyanikeza abafazi indawo yokuthi babuye bazi-expressa njengabafazi, indawo yabo nje ephephileyo yokuthi bakhulume ngendaba ezitholakalayo phandle la ezindlini, indaba eziphathelane nokuba ngumfazi. So ifestival leyi iyacelebrate abafazi ukuba yibo kwabo.
Uqhubeke ethi umumo wezomnotho ususenza ukuba ama-artists ehluleke ukuphila nge-art kuphela, begcine besenza eminye imisebenzi ukuze bezinakekele.
Umkhonomi wethu awumanga, and kuba nzima ukuthi njengomfazi uthathe i-art as umsebenzi wakho. Silesifiso sokuba siyathola i-funding yokuthi sikwanise ukuqhubeka ngomsebenzi wethu we-art. I-funding ezasivumela ukuthi sikwanise ukuba ngama-artist ngokupheleleyo.
Ubonakele Ncube odlala imidlalo ye-theatre koBulawayo uthi imidlalo yama-festival anje iphathisa abakumsebenzi wemidlalo ye-art ikakhulu abavela ezigabeni ezitsheneyo zelizwe.
Amathuba avulekile kakhulu ukuthi size sikwanise ukuthi sibuye khona la. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe ngabantu ababonayo ezinye izinto ezenzakalayo kwezinye indawo, ikakhulu weHarare khona la, lathi sikwanise ukuthi sihambe ngale sixoxisane labethu sithi hayi kodwa ngibone lokuyana abakwenzileyo okulakho bakhona abakuthengisayo lathi singakufaka la izinto ezinjalo.
Lo mdlalo uqhutshwe ngosekelo lwenhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Women Lawyers Association, UN Women, Women's Coalition of Zimbabwe, YIVOS, Lenyaradzo Group, labaculi abaluduma abafana lo Stella Chiweshe, Carol Anande wele Tanzania, le stage kaTsitsi Dangarembwa yezenkondlo lemidlalo yabantwana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama kusiyafika ngo-9 kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Live Talk lamhlanje uhlelo sikhangela umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF ukuthi ngabe waphumelela na. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukuba isimo esiselizweni okwamanje kwezomnotho la kwezombusazwe la kwezinye inhlangothi izempilo sesibangela uqansa kwenani laba lalapho abazibulalayo kungenxa yokuphelelwa imicabango inengi labasengozini le kungabesilisa. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezempila kahle icebisa amalunga edale lephalamende ukuba babone ukuthi bachuchisa ukuqhutshwa kwenhlelo ezizavulela abantu amathuba ukuthi bathole imisebenzi yokuziphilisa ikakhulu abesilisa. Umnumzana Blessing Luri ngenye yalezi ngcwethi okhokhela inhlanganiso ye-International Coaching and Mentoring Foundation ekumsebenzi wokuphathisa uzulu ukuthi anelise ukubhekana lesimo esinzima.
Vele thina nxa sikhula sikwazi ukuthi obaba yibo vele abafanele ukuthi bekhangele imuli zabo, bebesebesebenza bebisa imali, abantwana besiya esikolo bethengela abantwana everything abakufunayo. But khathesi obobaba abakwanisi ukuthi benze njalo. I-pressure yangkhona abalayo. And as a result, uyabona ukuthi bayabe besecabanga ukuthi ngingazibulala, that's the way to go. And we are saying no to that.
Ingozi ekhona uDuri uthi isimo elizweni yiso esenza abantu baphelelwe, babona ngani ubunzima ababhekane labo bungeke balungiseka.
Ubabuya uyaphuma endlini ekuseni ehamba etown ephenduke ntambama ngala lutho. Elakusasa akakwazi ukuthi vele ngizayithola ngaphi imali yangkhona. Abomama abanye bangkhona bayasebenza, which is an advantage. Abangasebenziyo bayakhangelela ukuthi ubaba nxa esebuya uzabuya le mali and sikwanisa ukuthi bebe sithenge isitshebo, sithenge everything abantwana baye esikolo.
ULeopold Munende osakhulayo owaphutsha izifundo zekolijini leyunivesithi kumisebenzi wezemitshina yangalezi nsuku ye-IT uvumelana loDuri.
So ngizikhanyele nyawo sengizibuza manje ukuthi ngomnyaka ozayo ngiyabe ngilokhe nginje, so nxa kuyikuthatha ngizathatha nini, ngingathatha ngizenelisa yini ukugcina imuli yami, ngiyabe ngibona ukuthi konke lokhu angisoze ngiyenelisa ukukwenza ngemali engiyabe ngiyithola, kumbe ngoba vele ngiyabe ngisehluleka lokuthola imali yona le engiyabe ngiyidinga. Uyikho ubona abasakhulayo begcine bezibulala esikubone ngeviki eliphelileyo la. Sibone futhi ngaleliyana iviki omunye enye la indoda izibulala futhi. Ilizwe langikhona yile eseliwomile, akula mali, akula msebenzi. Abantu abasabona ukuthi le yi-solution.
Okunye okungezelela kulolu dubo, uMunende uthi yindlela abesilisa abakhuliswa ngayo.
Sikhula thina sifundisa ukuthi indoda ayikhali. So ukuthi ukuthi konke kuyabe kundihlupha kuyabe phakathi enhlizweni, ufika kwenye indawo yokuthi ngiyabe ngingasakwanisi manje, angisazi lokuthi ngizenza njani, ngicine lami sengizibulala nje ngoba imuli yabe ikhayele mina. Abasakhulayo abaningi basebezibulala yikuthi ilizwe lilokhele sibanzima.
Elo mngane wakhe uMnende owagcina ethatha umphefumulo wakhe esephelelwe ngoba eswela umsebenzi ngemva kokugqiba izifundo.
Ku-2015 lo safunda sonke college wayeseswele umsebenzi. Eswele umsebenzi imuli ziyachiyana, abanye bayazwisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alila msebenzi. Ezinye imuli ziyasithi awudingi imsebenzi, uzihlalele ngoba engxomngane wakhe yabe sesebenza. So lo imuli yakhe yayilokhu imbuza yaqasa ukumhlupha, yeyi awudingi msebenzi, ulamanga awudingi msebenzi, waze wazibulala.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhuthaza uzulu ukuba abekezele ngoba uhlelo loguqula umnotho welizwe ama-austerity measures selufike emaphethelweni.
I-austerity measures asephela, sithe khona azaphela lonyaka ngo-December, no more austerity. Akusela, sesizangena esigabeni sokuthi sikhulise ilizwe, sifocus on it ukuthiwa i-productivity, ekusebenza nzima phansi lapha, sisakha ama-industries, agriculture, i-tourism, sisakha le misebenzi, njalo sikhetha ama-jobs. I-austerity sesibeke ngemuva ngoba lokhu sesifuna ukuthi sikwenze nge-austerity sesikwenzile, sesiqedile ngakho.
Ingcwethi kwezempilakahle yengqondo lenhlalakahle kaZulu ithi lanxa inani labesilisa abachadileyo abangela misebenzi elizweni lingacaciswa, uphenyo oseluthe lwenziwa lukhangela emhlabeni wonke jikelele lubonisa ukuba isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 40% sabo baba abakulolu hlangothi besengozini yokuthatha imiphefumulo yabo kubangelwa yikuswela imisebenzi besehluleka ukunakekela imuli zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwele South Africa zisole kakhulu ibandla elibusayo ele African National Congress ngokuphatheka ekutshengiseleni kukahulumende weZimbabwe ukusola izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye zeziphathamandla zeZANU-PF. AbeZimbabwe laba bathi lokhu kuveza sobala ukubana i-ANC isekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu lenkohlakalo eqhubekayo kwele Zimbabwe. UBenedictine Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekutshengiseleni kwangolwesihlanu kwalaba bebesola izijeziso zomnotho ezafakelwa ezinye iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU PF lamankampani adlelana labo eZimbabwe, amalungu ebandla le-ANC leziphathamandla zalo yibo abebebaningi kulabo abebesesigodlweni se-Amerika lemahofisini enhlanganiso yamazwe e-Europe e-European Union ePretoria besithi lezi zijeziso kazesulwe. Le yinto esicasule iningi labeZimbabwe abathi bebekhangelele ukuthi ANC kube yiyo ekhuthaza iZimbabwe ukuthi yekele ukwephula amalungelo lenkohlakalo ukuze zomnotho zihlaliseke eZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Freedom Love uthi isenzo se-ANC lesi sibadanisile.
Lokho kutshengisela ukuthi i-ANC isupporta iZANU-PF kulesi sidingo esenzakalayo eZimbabwe. Ngoba namhlanje siyahlupheka. Shothi into abayijabulelayo nabo ukuthi sibe khona la eSouth Africa. Siyachaywa, siyahlukunyezwa. It means i-ANC iyayisupporta le indaba yeZANU-PF.
Umnumzana Nkosini Juma yena uthi sekuyisikhathi sokuthi abantu bazibuze ukuthi i-ANC itholani ukuvikela iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zisenza okungenziwayo kwele South Africa.
Basibhekile isimo esenzakala phana uhulumeni wekulamalungelo abantu. Kufanele ukuthi kube yibo baqala ukuthi baxwayise iZANU-PF ukuthi iqale ilungise isimo sezomnotho kanye amalungelo kazulu. Sabona abantu bayanyamalala, bayabulawa, bayashalwa. So lokho i-ANC lakha ukusupporta kuyinto embi kakhulu.
Kodwa ke lunga leviyo labesifazane bandle le-ANC unkosikazi Malebo Liphinga uthi basekela iZimbabwe ngoba bengavumelani lezi zathu zamazwe ethulele iZimbabwe izijeziso zomnotho.
Siyasupporta sithi mayiphele manje because iZimbabwe sifanele siyisupporte. I-country yethu, our African brothers, whatever nations that can say what they want to say, but thina sithi siyasupporta and it must come to an end. Enough is enough. Amalungelo amaphi abalungisayo forever.
Le yinto egcizelelwe siphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dakota Lekgwete yena othi ngeke bakhoqa izandla iMelika igqamukela kwezombusazwe eZimbabwe.
Bafanele bayazi abantu base-Europe nase-Britain nase-America ukuthi iZimbabwe ilizwe ihulumente manje bafanele bahloniphe i-sovereignty yamaZimbabwe ukuthi bafane bathole i-solution yobungxaki babo.
Kodwa ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Ncube uthi kusegcekene ukuthi ngesiphithiphithi esenzakala eZimbabwe ele South Africa liyahlomula kumathuba ezomnotho aphunyukwe iZimbabwe.
ANC, I feel it is as good as ZANU-PF for situation as Zimbabwe. So in my down economy as Zimbabwe, ANC played a big role. So to me, they are just protecting themselves through ZANU.
Elemeli kalona selikubeke wacaca ukuthi lezi zijeziso ezethulelwe abantu lamankampani athile zisasuzwa kuphela nxa iZimbabwe ingaqala ukuhlonipha amalungelo oluntu, ukuvumela kwethulwa kwemibono lemibiko ngokukhululeka kanye lokujezisa labo abenze inkohlakalo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphelelwa ngumphako kulomncintiswano weChibuku Super Cup kuza kwenza bathole isikhathi esokuphumula okuyinto abayidingayo ukuze benelise ukuphakamisa njalo isicoco seleague. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum Maleni lisanga udlulela phambili kumncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ngemva kokuba lingotshwe nge-3 kanyali iqembu leHighlanders ngensonto. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni kwanomdlalo, umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthe limpumela itsho ukuba iqembu lakhe kalisoze libe lokhu lixotshanisa impala ezintathu njengoba lincintisa ukuphakamisa futhi isicoco seligi kanye leseCAF Champions League.
Ngiyabazwela abafana labantu besebenzele kakhulu ibhola kulani and ngakhangela ama-competitions esikuwo lawa besenza imizimbi jino, but kanti singayenza siseboreni fanele sisebenze. Into kakhulu esuke sifundi silwisane layo kakhulu yiligi le-Champions League, so sasesicabanga ingcono siphumo zabanye sinika abanye ichance labo badlala.
Amanye amaqembu adlelele kwisigaba se-semifinal ngabalisa elenkezi Platinum Stars kanye leleZPC Caribe. Iqembu lenkezi linqobele Black Rhinos nge-5-4 ngemva kokutshaywa kwembekwa ngomgqibelo, kuthi eleZPC Caribe linqobele Manyika Diamonds nge-2-1 ngensonto. Iqembu lesine lizaphumelela ukuyadlala kwisigaba se-semifinal lizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa ele-Triangle kanye leleHarare City wonanga adibananga ngempela viki edluleyo. Lokhu ngoba ele Triangle belisemauritania ukuyadlala leqembu lenoadibu kuhlandla lakuqala elesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uphele iqembu leTriangle linqotshwe nge-2 kanya, njalo ihlandla lesibili likhangelelwe ukuqhutshelwa edolobheni lakobulawayo mhlazi intathu kunyanga kaLwezi. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leSouth Africa elaziwa kakhulu ngegama elithi Springboks lizadibana leqembu elimela ele-England kufinali yomncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuba iqembu leSouth Africa linqobele Wales nge-19-16, kuthi ele-England linqobe ele-New Zealand nge-19-7 kwisigaba se-semifinal. Ngolwesihlanu iqembu le-New Zealand lizadibana lele-Wales kudingwa iqembu elizaphutsha umncintiswano walonyaka lisendaweni yesithathu, kuthi ngomgqibelo yilapho kuzadibana khona iqembu leSouth Africa lele-England kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele emdlalweni weRugby. Lawa maqembu akadibana njalo ngomnyaka ka-2007 emncintiswaneni oqhutshelwe elizweni laseFrance lapho eleSouth Africa elitheswe khona inkatha yokuba zintshantshu zomhlaba ngemva kokunqoba ele-England nge-15-16. Ngimebestudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kubela uhlelo lethu lwalamhlanje umculo womdumo wamakhosi, umdumo we-reggae Love and Scandals. Kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo sezilensuku ezedlula ezintathu zingelamanzi kubangelwa yisikhudumezo esihlasele umhlobo lowangezansi izwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe. Uhulumende uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 bazathola ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lamhlanje. Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.